Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Livuka njani mntwazi omuhle siyalamukela kumsakazi we Studio 7 namhlanje ngolwesithathu mhlaka 20 Lwezi 2018. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, ibandla leZANU PF likhangelele ukuthi namhla uhulumende uzakwethula ibudget ezalungisa ukuhlupha uZulu.
It is my belief that the highest allocation should go towards the health and human services in Zimbabwe. The second issue is on infrastructure development.
Kumele umnumzana Mthuli Ncube akhangele okuhambelana loZulu. Imali eningi kumele ayifake kwezimpila kahle. Kuningi okufiswa ngabantu kubhajethi yomnyaka ozayo.
Besikhangelele ibhajethi ezayenza ezomnotho ziqhubekele phambili. Ikakhulu sikhangela ukuswelakala kwezinto eziqakathekileyo. Okwakuqala uma sikhangela ifuel.
Abantu bethula ababhekane lakho nsuku zonke.
Khathazekile lokuzwa ubuhlungu lokwethuka ukuvelela ingozi le evele endaweni yakithilibhane komusa. Yazi kubuhlungu ukuthi umuntu ahlale velele ingozi enje ehlale phansi kunganamuntu omkhiphayo from ngolwesine kuze kufike usuku lwanamhlanje.
Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Ibandla leZANU PF likhangelele ukuthi umnumzana Mthuli Ncube umphathintambo kahulumende wezemali ayethule ibhajethi yomnyaka ozayo ethuthukisa ezempilakahle, ezokulima njalo ezakwenza ukuthi uvuselelwe ubudlelwano belizwe leZimbabwe namanye amazwe. Ibandla leli lithi kuqakathekile kakhulu ukuthi uNcube aguqule ezempilakahle ngoba uZulu ogulayo angeke athuthukise ilizwe. Okwamanje amaphilisi adula okumangalisayo kwele Zimbabwe. Uncube uzakwethula uluhlu lokusetshenziswa kwemali yesizwe ngesikhathi umnotho welizwe ubhidlika. Umnumzana Frank Guni, umsekezeli webandla leZANU PF, uthi kuzamele uncube enze izifiso zikaZulu.
It is my belief that the highest allocation should go towards the health and human services in Zimbabwe. The second issue is on infrastructure development.
Kumele umnumzana Mthuli Ncube akhangele okuhambelana loZulu. Imali eningi kumele ayifake kwezempilakahle ngoba abantu kumele baphile kahle. Okunye njalo kumele afake imali eningi kuhlangothi lokuvuselela ubudlelwano belizwe leZimbabwe namanye amazwe.
We are looking at Zimbabwe projected to have a drought this year for long harvest because of weather conditions. It's predicted that we'll have El Nino. So I think the government of Zimbabwe should focus a lot of money towards agricultural services.
Sikhangelele njalo ukuthi adinge imali eningi yokuphandela uZulu ukudla njengoba kuza kuba lendlala lonyaka enziwa isikhudumezi somkhathi ese El Nino. Kuqakathekile ukuthi kube le mali eningi njalo enikwa uhlangothi lwezokulima.
Without health then we have a sick nation. A sick nation cannot defend for itself.
Sikhangelele kakhulu ukuthi uNcube afake imali eningi kwezempilakahle. Ilizwe elilabantu abagulayo lingeke lizivikele. Ilizwe elilabantu abagulayo lingeke lithuthuke. Ilizwe elilabantu abagulayo lingeke lithuthukise ezamabhizimusi.
A sick nation cannot fend for itself. A sick nation cannot even attract investment.
Umnumzana Frank Guni, umsekeli webandla leZANU PF, esixoxa ekhona lapha eWashington DC. Kunengi okufiswa nguZulu kubhajethi yomnyaka ozayo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Abantu abakhubazekileyo loZulu jikelele usethiye udlebe elinde ukuphawulwa koluhlu lwendleko zikahulumende. Bethi uhulumende kumele aqakathekise imfuneko zikaZulu maqala, hathi ukuchaphaza imali kunhlelo ezingaphathisi uZulu. Abantu abakhubazekileyo bathi bakhangelele ukutholiswa imali kwezemfundo lemitshina esetshenziswa ngabantu abakhubazekileyo. Usenator Watson Kupe omele abakhubazekileyo edalele parliamente uchaze ukuba bakhangelele ibudget elomahluko ezaletha intuthuko kumpilo kaZulu.
Sikhangelele ukuthi this time kube lokuimprova, kube le mali efakwayo emala le-education, emayilana lokuthenga ama-assistive devices, ama-wheelchairs, emayilana njalo lokuthenga amaphepha e-braille abantu abangaboniyo ayaswelakala, emayilana lokuthi abantu nxa bedinga ama-tablets atholakale.
Usenator Kupe uqhubekele phambili esola okubili ekhulwini okwaphawulwa umphathintambo wezomnotho ethi kubaphilisa nzima.
Uhlungu ikuthi khona nga uminister of finance uprofessor Mthuli wathi efaka yena lani 2% yaba exclude ama transactions athenga ama assistive devices wonke ukuze nxa ngisenziswa nansi yabhatala ngeyikwe keshi ngifuna ukuthengela umntwana iwheelchair oyi-disabled i-2% iwe exempted.
Ilunga ledale lephalamende eBulawayo Central unkosikazi Dr. Sibanda uvumelane lo senator Kupe ethi ezemfundo, ezempilakahle lokuhlala kwabantu kumele kuthole imali ethethuthu, hatshi ukupha ezebutho imali enenyi ngoba ilizwe alikho empini.
Ama key ministers sikhuluma khona kwezempilakahle, ezemfundo, sikhangela nalapho esihleli khona esingathi local government. Sikhangela ukuthi budget le umnyaka lowu kuke kutshintshe bakithi baphiwe imali ezenelisa.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Thomas Sithole uchaze ukuba ukhangelele ibudget ezaqeda ukusilela kwamafutha, ukutholiswa kwemithi ezibhedlela kanye lokudala imisebenzi ezweni.
Besikhangelele ibudget ezayenza ezomnotho ziqhubekele phambili, ikakhulu sikhangela ukuswelakala kwezinto eziqakathekileyo. Okwakuqala uma sikhangela i-fuel, khanya njalo ama-queues ezimota lokhu esiya phambili besicabanga ukuthi sokuphelile. Besikhangelele njalo ukuthi imithi ezibhedlela kuma-pharmacies kayitholakale ngentengo abantu abayenelisayo. Besikhangelele njalo i-budget ezayenza ukuthi uZulu enelise ukuphila ngendlela engcono, hathi lokhu kwenzakala kathesi.
Umphathintambo wezemali umnumzana Ncube oza kwethula lolu luhlu okwakuqala ulomthwalo omkhulu wokuveza inhlelo zikahulumende ezingahlenga uZulu ebunzimeni obukhona elizweni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Iphephandaba leHerald libika ukuthi idale leCabinet selethule iziqondiso zomthetho ozabunjwa oweProvincial Councils and Administration Amendment Bill zokupha izabelo amandla okuzibusa. Iphephandaba leChronicle libika ukuthi kulabantu abathengisa inyama yedonki obulawayo besithi inyama inyamazana. Isidumbu sikamuyi uSandile Mguni lokhu sisemgodini eGomoza esiqintini selupane esobelweni seMathuleni North, lapho alunywa khona inyoka wafela phakathi. Lokhu kwethulwe njalo liphephandaba leChronicle. Iphephandaba leNews Day libika ukuthi abantu lokhu bedideke ingqondo ngokutsha kwabantu abafika amajumi amane ebhasini eWest Nicholson lokulumata komlilo endaweni ezijiyeneyo eZimbabwe.
Akubizwa ozwayo ngalinyanga kaLwezi, umsakazo wakho owe-VOA umanyene labe-Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezulu, liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzela endaweni ezilandelayo. Harare mhlaka 21 Lwezi, Gwanda mhlaka 26 Lwezi, Lupane mhlaka 28 Lwezi, sicine ngakontutu ziyathunqa kobulawayo mhlaka 30 Lwezi. Asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo lingakhuthwa yileli thuba.
Lesike isikhathi senu phela ukuthi like lethule elikufisayo kwezethu sikhulume sibe baningi khona emsakazweni. Iye siyabonga. Iye siyakwazi ukuthi phela kulezikhathi eziningi ukuthi lizwe ukuthi kuyini esililethela khona sixoxa labantu abaningi. Ake lizwe ukuthi kulani namhlanje kulandelayo.
Mina ngisuka endaweni yasemaphisa. Isitudio 7 liyenza kuhle sibili. Kodwa ke sisola khona ukuthi lathi siyalithumela ama-messages sifuna ukuthi lisifonele sikhulume emsakazweni. Kali kwenzi lokho asikwazi ukuthi likhetha banjani ukuze bakhulume kumsakazo. Kathesi ngithumela i-audio le ngifuna liyibale. Mbeni lizayibala mbili zakuyekela futhi njalo asazi. Ngoba sizobuhlungu kulezinye izindaba lapho ezikhulunywayo esabe sifuna lathi ukuthi siphoselethu kodwa sihluleke sifuthelane nje sihlezi silokhu silalele. Ngiyabonga.
Ngokanjani msakazi womuhle? Gama mina ngikhuleka uMathe ngizalwa endaweni yaseLibhani. Khathazekile lokuzwa ubuhlungu lokwethuka okuvelela ingozi le evele endaweni yakithi iLibhani eGomuza. Yazi kubuhlungu ukuthi umuntu ahlale evelele ingozi enje ehlale phansi unganamuntu omkhiphayo from ngolwesine kuze kufike usuku lwanamhlanje uthe ulunywe inyoka kungabi nomuntu omkhuphayo kwehlule ama-department wonke awelizwe. Inde kuzoba buhlungu kulowo mlungu othi yena uthi konkona akula nyoka phansi kodwa laye ethi ujike 30 meters down kazange wafika. So uye ujike njani 30 meters sokusele i-15 meters phansi ukuthi ayofika phansi? Ubone njani ukuthi akula nyoka ngoba i-15 meters leka ayifikanga uthi uphenduke ku-30 meters away wachekwa wathi akula nyoka? Kungani angamkhiphanga amanga ukuthi akula nyoka usabeni ukuyafika phansi? So into ebengifisa msakazi womuhle ukuthi angazi ukuthi lingaxhumana laye njani uRose Johnstone loyo umlungu loyo ethi chaze kabazi ngokuthi wehluleke kanjani yena ukuyafika ku-45 meters ngoba ithi yena ujike ku-30 meters kodwa akula nyoka. So bengifisa ukuthi imali ingaxhumana laye lo Rose Johnstone lo onguye owezinyoka othi ujike ku-30 meters ngoba siyabona lapha imeseji yakhe iyajikajika lapha ezinkundleni ku-Facebook. So ukuthi achaze ukuthi yena ujike njani ku-30 meters engafika ngaphansi wabona kanjalo ukuthi hhayi akula nyoka la ngoba ngeke sivume ukuthi akula nyoka yena ejike ku-30 meters engayanga ngaphansi ku-15 meters. So umuntu kubuhlungu lokho ehleli sinzo lesine until namhlanje. And into engizibuza ngayo ukuthi uma department lawa abo lokhu zena ekhaya abama game reserve lava abalayo yini into yokugqoka ukuthi bengene phansi? Ubuhlungu lokuthi umfowethu ehlale phansi engazabisuza aphinde abonakale ancwatshwe ku-45 meters phansi. Kubuhlungu kakhulu le nto le evele ekhaya ngenyoka le elomelo lomfowethu.
Hello VOA Ndebele, mina ngu-Champion Dube ngisendaweni yaseBotswana eFrancistown. Ngikulapha engisebenzela khona, ngikulapha engizalwa khona kusekhezi eChelanyimba. Impilo esiyiphilayo ngapha yesh inzima kakhulu, imali ayibonakali, yafana nje lasekhaya lasemazweni onke nje hhayi impilo yakhona akuphileki kahle. Sidinga usuku lemini izinto lasekhaya lazukuthi uthumele izinto ekhaya kufuneka imali inkalakatha yemali. So impilo yakhona esiyiphilayo inzima. Abohulumende la ngayazama nje ukuthi ngabe uyavuselela ilizwe lethu sikwanise ukuthi sibuyelele ekhaya sizosebenzela ekhaya njengabanye abasebenzela emazweni akibo. Ngimile khonapho.
Yebo. Yes, siyabonga kakhulu ke. Ufuna ukusithumezela hamba ku WhatsApp ufithizele konke namphela ku recorder bese sithumezela ku WhatsApp unombolo ethi 012024650318. Ye, siyabonga kakhulu. Yena kokulandelayo
mina ngise Indiana place Indiana Midwest iyaqanda kulezi insuku iyaqanda kodwa isiyakhitima nje sikhitima ngemsebenzi
igama lami ngusisa ewezomculo ngaziwa njengosisa senkosi ngingumculi wemusic okuthiwa yimaskandi.
Angene kusigaba leso silandelayo wathi sibone ke ezivela kwamanye amazwe. Umongameli Donald Trump uthi ilizwe lakhe kalisoze lihlamukele ilizwe leSaudi Arabia elethiswa umlando wokubulala intatheli zindaba uJamal Khashoggi. Ilizwe leAustralia lithi selibophe amalecatsha amathathu adabuka kwele Turkey akade becatshangelwa ukuthi beyofuna ukubulala abantu abaningi kwele Australia. Yes, siyabonga kakhulu ke wothi ke sizwe ke okunye okulandelayo khonapha Studio 7. Yes, urukandaba kuhlelo lapho ke esiqoka khona lezizalwane zeZimbabwe esihlala kule Melika. Lamhlanje silo mnumzana Mandla Mkhwananzi. Mkhwananzi, kunjani?
Hayi, siyaphila. Sithobele njani khona ngapha Washington?
Hayi, siphila kakhulu. Uhlala ngapha khona?
Mina ngise Indiana place, Indiana in the Midwest. Sizolaba Chicago ya.
Yeah, kunjani khona?
Iyaqanda kulezi insuku. Yekanda kwethe siyakhitima nje sikhitima ngemsebenzi.
Ye, kunjalo. So singathi lapha wabuya nini vele kule mele?
Lapha ngifike ngo 2000. Exactly the same time that this my 2000 year. 18 years ago.
Singathi uhlala lapha eMelika kunjani?
Hayi, sesihlezi siyakhile sinabantwana. Sokusekhaya. Home away from home here.
Mhm. Singathi lapha ke ubaba uMkhwananzi wenzani?
Hayi, lapha ngiyasebenza lapha. Ngiyasebenza futhi ngisebenza kwezemidlalo eze soccer. Ngiyaqeqetsha abantwana besikolo imidlalo ibhola. Kende ngibe nginompembe njalo.
Yes, singathi ke uyayishaya impembe esiloko uzwayo. Awuyiginyi impembe nxa ungabona ukuthi.
Hayi, hayi, sengikwenze sengile 11 years now.
Yes,
ngiyathola sibili esicoco lapha within the state.
Yes, ngathi lapha vele inxa sikhangela inguqu yayingani ayivamanga kangako wena indawo wenza khonokho okwenguqu.
Ah, ngaqalisa sidlala nje sisadlala njengamadoda abangane nxa sasigojisile. Kodwa ngasembona ukuthi kulamathuba ngabuza lami bangitshela ukuthi umuntu angayenza amasenti bejani. Sengiphakathi lami sengiphakathi. Inguqu lapha inkulu, you know, it's underrated, inkulu kakhulu.
Kodwa kuyadlisa yini?
Hayi, kuyadlisa sibili. Kubakhona abafowethu labo abalutshwana asebengenile sibili, hayi.
Yes.
Uyabuya lesinkwa ye.
Yes, uyabona kulabo biya labanye abantu.
Yeah.
Nxa sukhangeleke sesikhangela impilo nje, kodwa kuyaphileka yini mzala?
Hayi, kuyaphileka sibili. Hayi, impilo kuyaphileka. Kodwa ukuthi nje sebesikhangele ekhaya ukuthi kuzalunga yini.
Mhm. Kodwa nxa sikhangela lapha phela kulujalo kwenziwa lokhetho, into ezinjalo. Nxa usukhangele ukhetho lwangikhona luqhutshwa kuhle kumbe luqhutshwa ngendlela engasiyo?
Hayi, ukhetho luqhutshwa kuhle lanxa kulokukhonana ezindaweni lapha lalaphayana, kodwa jikelele akukhanya luqhutshwa kuhle sibili.
Sigqibe khonapho ke sibe sifuna ukwazi ukuthi kambe uMkhwananzi ulabantwana ulemuli umenjani ba?
Ye, ngilasabantwana abathathu. Lo nkosi yasi, nkosi kwazama ungalapho. So, labantwana oqala ule 11, uThemba. Osibili ayanda ule 9, uNandi ule 6. Ngiyahamba labo ekhaya ngo-2016. Bakholisa kakhulu ukudlala ebhuqweni. Bazibhuqa kakhulu, bakholisa kakhulu. Batakula ndawo njengeZimbabwe.
Babona le nkomo ukuthi ugcako luvela ngaphi?
Hawu, konke kwenziwa imikhuba hawu.
Yes, hayi. Baba Mkhwananzi, sibongile kakhulu ukuthi sibe lawe lamhlanje.
Ambongile kaDube, thank you very much.
Yeah, ungadinga kusasa. Ndingalivuka njani ke namhlanje silo baba lapha ke okhona icingweni othi ngizothi ndlobani. Mfowethu kunjani?
Ngiyaphila, unjani?
Ngiyaphila kakhulu. Ungaphi khona?
NgiseCanada la.
Akutshela abantu ukuthi umbani?
Mina ngundaba ezinhle Ndebele.
Ndebele, akusitshela ukuthi eCanada wafika nini khona?
Ngafika ngo-2001.
So lesikhathi, eh?
Ya, sendesikhatshana.
Singathi vele undathi ngubani? Ngoba abantu abaningi bathi undathi, undathi. Undathi vele mbani?
Hayi, undathi leli yi-nickname engayiphiwa ngabafana sisanda ukufika lapha. Kwakulabo ndaba ababili. Kulondaba umnakamuzi. Laamundaba lapha so befuna ukudifferentiate lapho futhi khona unqabe sibiza sihlangene sobabili bathi basehlukanise njani.
So singathi kuyaphileka yini eCanada khonapho lapho khona?
Ah, khona khonokho ndoda umkhando.
Ye umkhando kuyafika, so ujayela kodwa?
Ah, sengawujayela.
Wenzani empilweni vele?
Ah, mina ngisathi ukuthiwa ikwenzani lokho, ukuleya off, ngangisebenzela i-Blackberry. Ngangisebenza i-surface mount technology le-Blackberry. So, kathesi ngisebenzela ama-war veterans alapha and autism people.
So, okay, nxa sikhangela lokho kwe-Blackberry, wawusenzani? Kungani into eqakathekileyo kakhulu lapho?
Ngiyikhontrola imtshina ethatha ama-parts kuma-reels iwafake kuboard yelokhuzeni yefoni ngokwayo, inamathisele le-glue ingene ku-oven, ngiyiphushe kuma-assemblers, babe sebeyilungisa khona lefoni. Hawu, sibe sesiyithumeze lo Obama khona ngapho, babe sesithi hawu, ifoni le yele-security kakhulu, zaziseyesquarters yangikhona e-Waterloo.
Oh, so ke khonapho uyakukhuluma nge-security ukuthi uyabuvimba ukuthi abantu bengatshontshelwa into zabo khonapho.
Hawu,
wakufundela ndathi konke lokho?
Yeah, ngakufundile.
Hawu, boni ke. So ke isikhathi sethu sesingani sesihambile, so akusitshele kancane ukuthi wena vele ekhaya kudabuka ngaphi?
Mina vele Silobela, emaplazini.
Ukulima uyakwazi kakhulu?
Ukulima kakhulu, kakhulu vele umntwana womlimisi, ukhulu wayele plazi khonale eSilobela. So nxa uyakuzwa ukuthi khona kulama farmers eSilobela la disappearayo ngokhulu bonabo abakuthiwa yini ibhuku le The Silence of the What?
Breaking the Silence.
Ehe, ehe, yithi labo yiba beSilobela bonabo lapho evela khona.
Muli yakho umenjani khona?
Ye, andilemuli yami lapha, ngase wathutha zonke izivi zami ezalazo.
Awubone ke kuvaleliswa abantu khonapha mzala.
How abantu linjani? Sehlangana lami nyanga yena nje vele emsebenzini khonapha. Ngithabile ukuthi ngibe lani ngalesi sikhathi. Hayi, sethandi sihlukane sithiyele abanye abangaphatha uhlelo lolo lwabodube liye phambili. Ngiboke kakhulu ukuzuza leli thuba lami ukuthi ngithi fahlafahla.
Siyabonga kakhulu ke mfowethu, ungadinelwa kusasa.
Hayi, mbongile Dube.
Siyabonga kakhulu ke ndathi khona ngapho ke kwele Canada sike singene kusihlandla elilandelayo elomculo ukuthi sizwe ukuthi silobani.
Igama lami nguSisa, ewezomculo ngaziwa njengoSisa Senkosi. Ngingumculi we-music okuthiwa yiMaskandi. Ngile album lami lokuqala eliphume ngomnyaka odlulileyo elithiwa Thando Lwethu. I-album leli lilabanye engahlanganisa labo engahlangana labo lapho sicula uzinja ziyamluma, abafana bakamola ugea box, abafana bakakhansela uSifiso Mkhize. So ya, yimi lo ngiphuma phansile Mambale ebatsha mhlophe ekhezi.
Singathi waqasa nokuhlabela.
Ukuhlabela i-album ngiqalise nje lami ngo-2015, but iminyakeni yonke le edluleyo bengingumgidi, ngisebenza la maqembu atshiyeneyo. Ngike ngasebenza le-Grasso Theatre, iWoza, iSiyaya Arts, and then sasesivulele ethi iqembu ngapha kwale UK iFlame Lily Arts. Sihlabela imigidi yesintu, isijikitsha, leminye nje imigidi yasekhaya eZimbabwe, showcase ngawakhatha kule lizwe lase-England. But as i-album ngiqale nje kungekudala. I love you.
singathi ke ualbum yakho leyi kule ngoma ezithize ingoma engani ungatsho sibili ukuthi kweza ukuthi lapho ijaye kakhulu sibili iphi
mina engithi ngayishaya kakhulu I see abantu abathi bona bayayithanda so lami senza hamba ngoyodumo oluthandwa ngabantu ingoma ethandwa ngabaningi abadala apha washaya wakulalela yingoma engayihlabelela iqembu lethu amahlolanyama ezimnyama ingoma yebhosa
So we know always we have an ingoma la.
Bengifuna ukuhlabela about something esi ground ayo thina abantu bakomthakazi especially abantu bakubulawayo eMathweland ngale ngase ngithola ukuthi iqembu le Highlanders has always been a constant empilweni zethu thina abanye sesikhuluma lume labo bakomdala bebe support iBhoso lati sakhula sangena eBapa Fields you know iqembu le source of pride for abantu bakithi so ngase ngithi othi ngibahalalisele lami ngike ngithi Highlander mama ezikamagebhula lanini lanini
so konapho ke nxa uhlabela ngokuthi Highlander uyabusijoni konapho uyabubatshela sithi
hayi kubabonga nje kubatema nje kuphela
lawe lapha lamnyazama phela uthi nihlabele izulu kalindaba siyadaba ukuthi liyangena kolapha ke libe lilathi kuseni kangaka so alike litho ukuthi umculo lo liuzwa njani oyayilenda kambe iyachaya kumba ichayi nanku umculo phela luzwe ukuthi uchaya kanganani so asiuchaya insizwe Yesizwe lapha ke kulabantu abaningi abangenileyo lapha sifuna ukuthi kulobani Busani Mabhana uthi msakazi njani yaphila kakhulu kunjani kona ngapha lapho khona mnumzana uzobuya njalo lo nkululeko nkosi uthi kunjani vuka kanjani Dube vuke kahle kakhulu uzobuya lo sakhile liline uthi ngikhona esitikini siyabonga kakhulu sakhile liline lingakhohlwa phela ukuthi lamhla ntambama ngo-6:30 kusiya ku-8:30 khona ngale Crown Plaza kwabe kupiwa kwabe kule ngqompikiswano elabi liyethulelwa i-Studio 7 liye kufacebook lizayithola khona ngapo ye kuzobuya ke sibone nkululeko uthi Gibbs ngiyayithanda ibhetshu lapho ukhuluma ngiyayilenda so ye siyakuzwa kakhulu mfowethu ubuye uBusani uthi ya imnandi lingoma siyamhalalela phela unkosazana usisa ngani utshaya isibili okuzwayo khona igokuba la ukhona esitikini khonapho siyabonga kakhulu usiyambe usilambe over uthi lami ngikhona uthi ngisegoli kuzobuya lobani futhi ya likhanya libaningi lo Shepherd ubhodloza uthi livuka njani lina bengonyama namahlabezulu yakwamhlahlandlela sikahle kakhulu abasibukele kufacebook sicela phela lisithumezele izipoton lisithumezele ama-likes lento ezinjalo so ke siyabonga kakhulu lingakhohlwa ukusithumezela lama-audio enu kuwhatsapp kunombolo ethi 01 202 465 0318 inombolo 01 202 465 0318 singakehlukani ukuthi sibone udaba belikhokhela namhlanje ibandla leZANU-PF lithi likhangelele ukuthi lo nyaka kuzakwethulwa ibhajet ehambelana lozulu siluqhuba lapha-ke uhlelo lwethu kwamanje olivalelisayo ngokibs Dube.